Kweze notho lamhlanje siphatha udaba lokuhuquluzwa kwamatshe aligugu kulandela ukubotshwa kwesilisa weZimbabwe kweleSouth Africa ngempelasonto setheswa icala lokuzama ukungena kulelo lizwe ngudlu ethwele igolide elibiza 11 million rand kumbe 733,000 US dollars. Umsekeli kaMphathintambo obona ngezenjiwayo eZimbabwe, uMnumzana Polite Kambamura, utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzathatha amanyathelo aqinileyo awokwenqabela izehlakalo ezinje. Umsolwa kulolu daba ngumnumzana Tashinga Nyasha Masinire omiswe enkantolo yeKempton Park kwele South Africa wakhululwa ngemali yesibambiso ibail engena ku 100,000 rand izolo. UMasinire wake wasebenza engumtshayeli kankosazana Henrietta Rushwaya yena obotshwe enyakenye egcekeni leRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare laye esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide. Kodwa uRushwaya wethu leyo mbiko izolo elandula ukuthi igolide elitholakale kumasinire ngelakhe. Uhulumende uthi ilizwe lilahlekelwa imali engena ku 1 million US dollars ngenyanga ngenxa yabantu abaphuma legolide ngudlu besiyalithengisa phandle. Ngomnyaka kutsho ukuthi ilizwe lilahlekelwa yi 1.2 billion US dollars. Ngesikhathi samadayimana emarange umuyi umnumzana Robert Mugabe waveza ukuthi kwantshontshwa amadayimana angena ku 15 billion US dollars. Udaba lukamasinire lolu lucunule abantu abanengi abathi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo kuqedwe ubuhuquluzi obunje. Omunye wabakhononayo ngumnumzana Patrick Spanda osebenza kwelinye ibhanga.
Lokhu yikuselo obutsho sokutshontsha izimali osobusenzakalo kumele ukuthi uhulumende awukhangelisise. Sibi semabhoda njethu kulokuxegiswa okuningi kakhulu okudinga ukuthi ke kulungisiswe ukuze umkhonomo wethu uhambe, ngoba sinanzelela ukuthi imali eziningi ziyaphuma nxa kubalwa izigidi eziphumayo ngelanga. Nxa kusiyaphela umnyaka siyabe silahlekelwe imali eziningi kakhulu okumele ukuthi ngabe ziyathuthukisa ilizwe lethu.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi inkohlakalo eseZimbabwe yiyo yenza kube lula ukuthi abahuquluzi baphumele golide.
Ukudlula kwamatshela aligugu e-airport yeZimbabwe azebanjwa ku-airport yeSouth Africa kuyatshengisa ukuthi la amasela la alabantu asebenza labo endaweni zonke lapho kudlula khona izinto lezi kuyatshengisa ukule corruption enkulu.
Abanye bathi okwenza abantu baphume legolide lelingudlu ikuthi inkampani kahulumende eFidelity Printers eyiyo yodwa evunyelwa ukuthenga igolide eZimbabwe ilithenga ngemali ephansi kakhulu. Nanku iKG eyodwa ithenga nge-$44,000 kuthi phandle kwelizwe abantu balithengisa ngemali efika kubo 60,000 US dollars nge-KG. Nansi ingxoxo kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kwenziwa into eziningi but into enkulu kakhulu kuyikubana igolide ukuthengiselana lokuthengwa kwalo eZimbabwe kulokhe kungani kubanjwe nguhulumende ikakhulu ngeFidelity Printers, enjalo enohulumende engasikho ukuthi uzabhadala imali esingathi competitive world market.
Amazwi kaShoko agcizelelwe nguSpanda yena othi ngempela uhulumende kumele athathe amanyathelo.
Kudingeka ukuthi ngase ngayenza imithetho eqinileyo kwaneliswe ukudetekthwa amatshe lawa endaweni zonke lapho abantu abaphumela khona.
usomabhizimusi njalo elilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi amasela akuhulumende alesandla kudaba lokwebiwa kwegolide.
Ikhatheli i-system yencedisa ke ukuthi baphume ke lama minerals lawa ke ogolide lakho konke bekutshontsha behamba lakho phandle kwelizwe. Siyakhumbula ukuthi kwaba le diamond elalikhona eChiatswa, ilizwe zange lithole lutho, ilizwe zange libenefite lutho.
Lanxa abanye besithi uhulumende kumele aqede ubusela lobu, uNdlovu uthi isisombululo ikuthi kukhitshwe yena uhulumende weZANU-PF kufakwe owebandla lakhe.
Sikhiphe uhulumende kaMnangagwa lo kungene ke ibandla ke le-MDC Alliance lizafika lilungise litshintshe izinto.
UMasinire uzaphindela njalo enkantolo mhlaka 1 ngoNtulikazi.